esikufumanayo njengezinhlanganiso ezizimeleyo sebenzela emathebelele North ukuthi inengi labantu kabakwazi ngalolu hlelo kakuzange kube lendlela zokugqugquzela abantu kumbe ngithi zokufundisa abantu lokubazisa ukuthi kulohlelo olunjalo oluzenzakala labantu laba abaqhatshwe nguhulumende okwenza ukuthi benze ivota education registration education baqalise izolo ngemfanelo bekufanele ukuthi ngabe baqalise mandulo kumbe amaviki amathathu kungakaqalisi lona uhlelo loku register sinazelele futhi lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo kazizange zibe lamathuba eneleyo kumbe ngithi kazila mathuba eneleyo ukuthi zingene emphakathini ziqhuquzele umphakathi zifundise umphakathi zazise umphakathi ukuthi kulohlelo oluthize kungenxa yokuthi inhlanganiso ezinengi kakhulu ikakhulu nxa sikhuluma ngama community based organizations inhlanganiso ezigxile kuzulu ebantwini emakhaya kazila ama resources engathi ngama resources ngesikhiwa zokuthi zingene zisabalalise lombiko kuzima ikakhulu emakhaya ukuthi kwenzakale lokho kungela ama resources angafana lezimoto zokuhambisa ukuthi abantu bangene basabalalise lombiko bekudingeka sibili ukuthi ngabe ama resources abe khona inhlanganiso lezi ezizimeleyo zibe yizo ezisabalalisa lombiko zifundise izakhamizi ontanga ukuqhakatheka kokuya register ngombono wami ngibona ngani kuzafana lalokho okwenzakale ku first blitz ye voter registration lapho kube labantu abalutshwana khona abahambe ba register ukuvota lakhathi sinje kuzafana kukhanya ngani nje lizaba nje uhulumende wenza izaba ukuthi kuthiwe kule voter registration kodwa ngeke samsola uhulumende ezimele yedwa bekudingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zisebenze gadalala ekwaziseni izakhamizi kumbe intuzulu ngokuvota
kuyini uhulumende okufanele akwenze ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ngalolu hlelo njalo befinyelele izigaba zonke zokuvota
okumqoka ukuthi uhulumende bekumele afunde kokwenzakale kuhlandla lokuqala ukuthi abantu kabayanga ukuya register ukuvota ngembangela ezinengi ikakhulu emakhaya imbangela ezimqoka kuyikuthi abantu bebengelalwazi lalolu hlelo bebengaluqakathekisi ngoba bengafundiswanga ngokuthi lolu hlelo lumqoka kangakanani so kungakho-ke bekudingakala ukuthi ngabe uhulumende uqalise ngemfundiso abantu abenza i-voter education registration education bangena emakhaya phambilini kokuthi kuqaliswe lolu hlelo ukuthi nxa soluqalisa abantu bevele sebelomdladla sebelolukuluku lokuthi bahambe bayebhalisa ukuvota bekwazi njalo futhi lokuthi yiziphi indingeko ezidingakalayo nxa umuntu esiyavota okunjengezithupha okunjengeama proof of residence lokunye okunenginengi inhlangothi ezijiyeneyo ezigoqela uhulumende ezigoqela amabandla ezombusazwe ezigoqela inhlanganiso ezizibeleyo zonke nje lezo nhlangothi zizithele ngaqandayo akukhanyi lokuthi zenzani.